Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ndati tikati tariza huwi munoti dzepfundere mulongoona vanhu vanoti vakazvipira kuti kana tati huwi Karatatu huwe. Jiza mama jiza. Kukula.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho. Iqembu leZimbabwe emdlalweni we-netball selingene kuhlandla lesibili lomncintiswano wamazwe omhlaba we-netball World Cup ngemva kokunqoba ele-Northern Ireland namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla utshele abasekeli bebandla lakhe ukuthi kumele bahlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni besola uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane lenkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizaqhuba ukutshengisela lokhu maduze nje. Ngokunjalo uthe abasekeli be-MDC kanye loZulu weZimbabwe jikelele kumele baphatheke ngobunengi. Wengeze wathi iMDC ifuna kuqhutshwe inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo lokunye okutshiyeneyo. UChamisa uthe njalo amasosha lawo kumele atshiyane lokuhlukuluza uZulu.
Ma reforms atuda mnyika muna hasi ekutamba nawo. Toda kuno sandro ana zekite independent. Toda kuno make sure my elections are equal mnyika. My elections jaiwe kwete chitsotsi.
Inguquko sifuna ukuyisiwe yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimeleyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo kungela ukuqilibezela. Izinduna kumele zisebenzele wonke umuntu. Akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezeZANU-PF. Kumele ziqakathekise abantu zingathathi hlangothi. Yikho esikufuna njalo emapholiseni lakumabutho. Socha ngale lizwe ayisilo leZANU-PF. ZANU-PF yakufundisa inzondo. Socha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu. Kumele libavikele.
Jisa mama jisa gukula.
UChamisa uthe ibandla lakhe kalisoze kalilaso isifiso sokungena kuhulumende womanyano ofanalo ke wabakhona ngomnyaka ka-2009 phakathi kweZANU-PF le-MDC. Wengeze wathi abakufunayo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF baphume embusweni ngoba sebehlulekile. Kungene iMDC yona athi iza ulungisisa umnotho lakho konke okuhluphayo ngokuphazima kweso.
This is not a GNU talk. It's about having a sunset clause.
Lapha sikhuluma ngokubumba uhulumende wenkazathu. Sikhuluma ngokuhlela ukuthi singolungisisa njani umumo okhona nokuthi siyifeze njani inguquko edingakalayo ukuze nxa sisuka lapho sibe lo hulumende omutsha esimkhokhelayo thina njenge-MDC. Sithi cha kuhulumende omanyano, sithi cha kumanyano ngolamsebenzi. Esikufunayo yikuqeda udubo olukhona elizweni lethu.
Uchamisa usole njalo ibandla lezanu PF esithi lisebenzisa ukudla lokunye okuchiyeneyo ukuthenga amavoti nxa kulokhetho. Uphe umzekeliso we-by-election yeBhikitha kanye leLupane eza kwenziwa ngenyanga ezayo lapho osokuvele khona ukuthi iziphathamandla zezanu PF sezicele umphathi ntambo wezempilakahle ukuthi ahambise imithi yamakliniki afana leSt Paul's, iLupaka, Gomoza elamanye. Womgcina isihlalo weMDC eMathebelele North umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ukusolile kakhulu lokhu esithi kuthenga amavoti okusegcekeni.
Okungani kuyasihlukuluza kayisikho nje kodwa ukuthi khona iZanu PF isebenzisa ama-state resources ukuthi ithenge amavoti ebantwini. Kodwa okuyikho okusihlukuluzayo ukuthi sibona ngani lokho kwenzakalayo yi-human rights abuse enziwa yiZanu PF. Ukuthi khona iZanu PF iyakwazi ukuthi khona amakliniki lezibhedlela ilizwe lonke kunjenje kayila mithi, kayila maphilisi. Kodwa sebe sithi bona ngenxa yokuthi bazokampeyina kathesi eLupane, bese besithi bona uMinister of Health kakhiphe imithi ese-National Pharmacy, Pharmaceutical Company, iNatpharm. Ukuthi imithi leyo ibuye eLupane izofakwa kumakliniki amahlanu aweLupane. Hathi bekwenzela ukuthi ngenxa yokuthi bayathanda abantu beLupane, kodwa bekwenzela nje ukuthi bafuna ukuhuga abantu beLupane ukuthi bebavotele, bangabavotela sebebachiya benjalo belamakliniki angela mithi, angela maphilisi. Yikho okunzisa ubuhlungu njengomuntu weMathebeleni North ukuthi kanti bakithi sesifike kulevel yona leyo yokuthi nxa besibona abantu bezanu basibona njengento nje, basibona njengenkukhu eyokuthi uyayitshonisa ilambile ilanga lonke, nxa usufuna ukuyibulala ke suyifakela amabele ukwenzela ukuthi isondele eduze kwakho ubusuyibamba kuhle.
Kuyini kahle kahle eliza kwenza ngalolu daba kumbe lani kalilawa amandla?
Esiyakwenza kunenga kakhulu enkomo. Okwakuqala esesiqalisa ukukwenza kathesi ukuthi kulawo mawadi lapho okuthiwe khona imithi kayibuye, sesihambile abantu sayabatshela ukuthi hayi iZanu nanku esifuna ukukwenza. iZanu ifuna ukulihuga ngemithi ehlala iveli ngekho ezibhedlela ukwenzela ukuthi belisebenzise ukuthi libavotele, lingabavotela sebelichiya njalo kweminyaka yonke beze bemelele enye election. Sesibatshela abantu kumawadi ukuthi hayi kutsho ukuthi ezanwini vele balibona lina njengabantu kuphela ngesikhathi sama-election, hathi ngesikhathi sonke. So okwakuqala yikho esesikwenzile abantu asebekwazi. Kodwa okwesibili le ndaba akasikuma ngayo, ngikhuluma kanje ngile Zimbabwe Human Rights Commission nje eseduze nami khonapha, ngisa imota yabo ngikhonapha eLupane, ngikhuluma labo ngifuna ukufaka i-report eyokuthi khona lokho okwenzakalayo kuhlukuluzwa kwamaZimbabweans nguhulumende okufuza ukuthi abe nguhulumende wabo. Siqeda khonapho iviki yona leyi ePhaliyamende leyo ndaba yindaba eyaphakanyiswa ngendlela emangalisayo liqula lethu elisePhaliyamende yaseZimbabwe ukuthi kambe uhulumende yesenguhulumende owabela abantu izinto ngenxa yokuthi kufele election kuphela lapho ongela election yakula luthola uhambayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumgcini sihlalo weMDC yamathebelele North. Lanxa abebandla leMDC besithi uMongameli Mnangagwa sehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe, ilunga leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi uZulu kumele aphe uMnangagwa isikhathi.
Umuntu wonke uyaphiwa ithuba lokuthi alungiswe ulutho. Njengokukhuluma okwenziwe ibandla eleZanu PF elingukhulumende ukuthi kuzaba lobunzima, yebo ye, kodwa sikhanele ikusasa ukuthi imizamo yonke le engabe ilungiswa ibandla leZanu PF lokhulumende abantu kusasa bazawukholisa, yebo ye, siphakathi kohlelo olokuthi nxa umuntu ezakhululeka vele uhlelo lukhona, umhlelo ngathi umhlelo ukhona. Okukhona ukuthi izinqumo zolezo ezikhona ngezizakhangelisisa ukuthi abantu bazahlala kuhle kusasa, ngoba into zonke ziwonakele emuva ngale. So ubaba uMnangagwa laye uzama ngokusebenzisa ama-technocrats abanjabo umthuli Ncube siyakhala ukuthi labana izanto ezingukuthi sekhala ama-technocrats ukuthi sebekhona sencisana nohulumende bancisana nobaba uMnangagwa ukuthi ilizwe libe ngendlela enhle othi alibaphile kuhle. Yebo ubunzima bukhona, akula mntu owalayo, naye upresident uyawuvuma ukuthi ubunzima bukhona, kodwa sifikezeleni kusasa kuzalunga.
Abaningi Nkomo bakhala ngokuthi udaba lwenkohlakalo yilo osolubulele ilizwe, njalo uhulumende ukhanya engaluqakathekisi kakhulu ngoba ingqungquthela zenkohlakalo zikhanya ziphakathi kwakhe uhulumende. Ungathini ngalokho?
Ezinto kuyabe kufanele ukuthi kulokhu kukhuluma kwabantu lokukhuluma okuliqiniso. Abantu kungenzakala ukuthi kwesikhathi bakhulume ngendlela bona bona ababona ngayo izinto okungasikho qiniso njalo okungenabufakazi. Mina engingakutsho lapho kaNkomo ukuthi asimekeleni lawo mathuba asekhona asevezwe yini libandla kanye lokuhulumende ukuthi kusasa izinto zizalunga. Wakhalathi iZANU-PF njengebandla elisembusweni alikhethi ukuthi lomuntu ngowebandla kumbe lomuntu ngani. Nxa ucorrupt ucorrupt, nxa uphambanisa uyaphambanisa, and kunjalo nje sikhandela ukuthi khona even laba abazabuya bekhala abantu laba okuthiwa baphambanisa abale corruption benza lokhu nalokhuyana kufanele babotshwe bonke bangene ejele kungela ukuthi lo ngwaliphi ibandla kumbe lo umi ngasiphi isigaba singathe kuphilele.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake waba ngumeli weInsiza South edale lePhalamende. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Eita eita hola hola hola. Sakazo mohle yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngohlelo lukahulumende welemelika, uhlelo lweMandela Washington Fellowship silonkosazana Samantha Sibanda ongomunye okuhlelo lolu kulumnyaka. Samantha, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu lwabasakhulayo, sisi unjani?
Ngiyabonga, ngiyaphila kakhulu.
Usulesikhatshana ulapha kwelemelika ngaphansi kohlelo lolu lona olulenjongo yokuthuthukisa imisebenzi yabatsha abadabuka kwele Afrika. Asiqaleni ngokukhulumisana mayelana lo msebenzi wakho. Wena ukumsebenzi onjani?
Mina ngikumsebenzi ukusebenza labantu abagogekileyo, abantu babesithi bagogekile but i-language yethu esiyisebenzisayo ngama-persons with disabilities yenza i-advocacy eningi. Sabe senzela ukuthi kukhona ama-human rights abo etholakale lawo e-realizewa ngabantu bebe ngabantu aba-equal kumbe abayalinganayo lathi sonke. So sinanzelela ukuthi bajayele ukusala ezintweni eziningi nxa kukhulunywa ngemithetho kumbe nxa kukhulunywa ngezinto eziningi ezenqubela phambili abantu abakhubazekileyo bajayele ukusala. So umsebenzi wami yiwona lowo ukuthi kungikhona sikhulume lohulumende njalo sazise uzulu wonke ngezinto ezikhonsena bona abakhubazekileyo.
Awungitsheleke kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba lilunga lohlelo lolu?
Ngabona kukuhle kakhulu ngoba ngokwabantu abangabathungameli ngakubona kukuhle abantu abasebabuya ngapha thina singakabuyi babekhuluma izinto ezinhle kakhulu. Ngabona ukuthi for mina kuyabe kuright ukuthi ngikhona lami ngibe niyenze uhlelo lolu. Njalo nxa senzikile lapha mbona ukuthi kakuhle kakhulu kungenelana lezinto eziningi engizenzayo. Ngihlangana labantu abathi abaningi abayenza izinto ezishiyatshiyeneyo emazweni abo.
Ubona ngani usuqalile na ukufunda izinto ezingathuthukisa indlela ophatha ngayo umsebenzi wakho?
Kuningi kakhulu. Okokuqala, thola usekelo kakhulu ezintweni esizenzayo. Hamba kwamanye ama-centers sibona ukuthi bona bayenza njani. Kade ngiye ku-Delaware School of the Deaf, bona bafundisa abantwana abangezwa endlebeni, then kulabanye futhi abangaboniyo njalo bengezwa esibathi ngama-deaf blind. Kade kukuhle kakhulu. Njalo ngiyi-student esifuna ukubalisa abantwana lapha eZimbabwe Open University. So nxa ngikukhangele mbona ingani kuyabalulekisa umsebenzi wami kakhulu ukuthi mbone ukuthi kwamanye amazwe bakwenza njani.
Asithinteni udaba mayelana ngendlela abantu baphila ngayo kwele Melika. Eningi labantu bayasho ukuthi kulo mahluko ngeviki edlule besilo mnumzane uVusi Muzi Mkwananzi, yena uthi ukudla kwalapha kwele Melika kugcwele ithukela ehe njalo kulezinto eziningi esijeneyo ngaphandle kukaVusi ngike ngaxoxa labanye abake babhekana ngecultural shock bese bekhumbula ekhaya uke wabhekana ngento efanayo na noma nje uyasikholisela kwele Melika awusafuni ukubuyela ekhaya
Okay, first of all ekhaya ufuna ukubuyela kakhulu lapha into engiyibonile ukuthi like ukudla okukhulunywa ngabanye abantu but mina ngi ne different perspective ngoba maybe ngumama so nxa ngifika lapha na kuma shelf kuyabe kubhaliwe like kuyabe kulama calories and then the price so mina akubona kufani kakhulu ukuthi abantu bahle bekhangela ukuthi rice iweight yami nento le yidlayo kuyahambelana yini so mina kwangenzela fani kakhulu sina sokuthatha like likely eZimbabwe ngoba lokudla like ama banana ikuyini but bona balakho ukulutshwane oku-organic so mbonikazi anithiwa ya thina siphambili kakhulu in terms of ukudla
asigqibele uhlelo lwethu lalamhla
mina mbona kuyi-stepping stone towards ukuthi khonkhona umsebenzi wethu siwenza kanjani nxa ubona abanye abantu abayenzayo umsebenzi lowo akukwenzi ukuthanya ngani wena uyahlanya so ngoba kwezinye izikhathi ubone ngani kuthiwa ha ngikwenzelani ngoba abanye abantu bajayele ukuthi babe bezihlalele nje beziphilele impilo yabo but ngifuna ukuthi kuyakhuthaza ukuthi khonkhona nxa uphenduka ekhaya you can move forward ngomsebenzi wakho so mina ngithi abalangathelele sibili ukubuya kulolu hlelo it's a very good program
hayi sibuzwile Samantha ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga kakhulu
yesikhathi du silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BigMyke3 yiyona username yami lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili buhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 pm kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siletha elidala uGibbs Dube
Zengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
Ngingalithola njani izulukani indaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma ngomgubho wenkosi kumzilikazi siyakwazi ukuthi ukuqhathekile kakhulu esintwini ukuthi ukhunjulwe inkosi lamhla ke ngiqoqa lo baba umnqondo obanzi Magonya ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Magonya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mfowethu
Yes, ngathi singasikhangela ke kuqhatheke kanganani ukuthi kube lo mcimbi lo wokukhumbula inkosi.
Umcimbi lo uqhatheke kakhulu uvuka Dube. Ngoba iso phela iliziwo lemvuselelo yamasiko lobuzwe bethu. Ukhumbula ukuthi kungayisiwo umbuthano womgubho nalo. Oyiwona lawo owasebenza kakhulu ekutheni sizama ukuthi sikhuthaze amahlabi ezulu ukuthi abantu sizazi sazi isiko lethu uqakatheke kakhulu umgubho uqakatheke kakhulu kakhulu
singathi wena nxa usukhangele sibili bonangazane kuyini okwenziwa ukwenzela ukuthi abantu bananzelele ukuthi lokhu kuqakathekile
ngibona sengathi sokwenziwa okumele kwenziwe ngoba umlando obuvela ukukhona umgubho nalo kuyimpehlane ukuthi size sicine njengesizwe sohlanga sisiba lalo ithole sibe layo ingonyama lapho esikhothama khona sonke sesikufezile lokho okwesibili kuqakatheke kakhulu sibili ukuthi sikunanzelele ukuthi umgubho nalo okumele ukuthi nje abantu bekwenze kathesi ukuthi into yethu ayikapheleli ayikaphelelisisi eyokuthi kugcotshwe inkosi lubana kuthiwa isiphelelisile ngakuthiwa namhlanje sikhuluma ngokunye okwehlukeneyo kodwa ke lapho umsebenzi wokugcoka inkosi uyaphelela khona ngokugcweleyo ngosiko langemkhuba yakithi esintwini hayi umbuzo lo awusuzubuze futhi dube ngoba ingatsha zakhona zonke konke kuyavuka ngoba kumele kuvuke
mhm siyabona ukuthi kodwa kulabanye laba abalokho besithi bona yibe inkosi ngambe akusoze kube lemicimbi eminingi
hayi angicho emfoka dube abakhohle bephinde labo ngiyakwazi ukuthi sayiphatha amandulo indaba leyi kakho umunye ukhumalo ngaphandle kwaye nalesikhangelane laye obulelane
yes ngathi ke vele abantu bambe ngakhona okho kumbe kukhona okunye okusemaceleni kula.
Hhayi, hhayi, abantu nje abahamba belinga abantu nje, otsotsi baningi siyabazi. Kodwa-ke nxa sisenza into yakithi, sikhuluma ngento lohlonzi, into ebalulekileyo, yinto esetshenzwa ngaphansi kwe-Royal Crown Council kaMthwakazi, yinto esetshenzwa izinduna ezigoqela omaduna, induna ezigoqela osigombolozela umuzi umathema. Yizwe izinduna eziphawulayo esizweni sikaMthwakazi, yizwe izinduna ezilawula ngaphansi kwe-Crown Council eyona esebenza umsebenzi wenkosi yakithi obulelane.
Yes,
lokho unye okuzwa lokho okuphuma lokho, hhayi, bona nje bazagijima bephaphatheke lapha lalaphana, kodwa sesaqeda lapho.
Yes, ngathi ke valelisa uZulu baba Magonya ubatshela abantu ngokuthi umcimbi lo kumele benzeni xa befuna ukuthi baye kiwo.
Hhayi, ngiyabonga Mfoka Dube. Into engayitsho hlabe Zulu ukuthi thiyanini indlebe, ngoba isimemezelo lesimemo somgubho siyeza sisendleleni, sengike ngabona nje okunye okuphumileyo iviki eliphelileyo. Kodwa-ke i-Royal Crown Council eyiyona elomlando wokulawula ngezamasiko ngaphansi kwenkosi obulelani izalazisa ukuthi umcimbi ukhona nini, kuliphi ilizwe la kuliphi ilizwe, ekhaya komthwakazi nini, ngaphi. Ngiyabonga Mfowethu.
Lati siyabonga kakhulu ke. Ndithatheleli thuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya ukhona ngale-ke kwele Bhritane, incwethi kwezamasiko esintu. WaMagonya, siyabonga kakhulu, ungadela kusasa ba.
Ngiyabonga thula.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilani
ngela manyama
sina masiva
bayawagcina masiva
owa
usenziwe manje.
Sibongeke uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki enhle. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulelo hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngikhangele engathi kungaba umkhuleko womuntu wonke umbe wesizwe sethu seZimbabwe sisifaka ngaphansi kwelizwi likaNkulunkulu. Ngikhangele amahubo 91, ngizokubala lapha. Yena owakhileyo ekusithekeni kophezu konke, ohlala emthunzini kaSomandla, uza kuthi enkosini, uyisiphephelo sami lenqaba yami, uNkulunkulu wami engithemba kuye, ngoba yena uza kukukhulula emjibileni womthiyi, lakuwo umkhuhlane obhubhisayo. Uza kusibekela ngensiba zakhe, uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe. Ubuqotho bakhe buyisihlangu lehawu, kawuyi kwesaba ukwesabeka kwebusuku, lo mjoko ophaphayo emini, lo mkhuhlane ohambayo emnyameni, lokufa okubhubhisayo emini enkulu. Baza kuwa abayinkulungwane ngaseceleni kwakho, labayizinkulungwane ezilithumi ngasekunene sakho, kodwa wena kawuyi kulimala. Uza kukhangela nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi, ngoba uyenzile inkosi yaba isiphephelo sakho, ophezu konke waba yinqaba yakho. Kawuyi kwehlelwa ngokubi, lesifo kasikusondela emzini wakho. Nxa sikhangele lapha siyananzelela ukuthi into eqakathekileyo okumele siqale kiyo sonke ukuthi senzeni uThixo abe yiso isiphephelo sethu. Abantu nxa kule nkinga, kulo dubo, bafuna ukudinga ukuyacatsha endaweni eziningi. Ngiyakwazi ukuthi abanye sasihle sicabanga ukuthi hhayi, kungcono ngicatshe nisuke niye kwelinye ilizwe. abanye njalo bacabanga ukuthi hayi ngizakuyasebenzisa amandla ami ukuze ngicatshe phakathi kokudukiswa. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi nxa senze inkosi yaba isiphephelo sethu, sihlala ngaphansi komthunzi wakhe. Yikho lapho esithola khona ukuvikelwa. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi uNkulunkulu kasivikele kuphela, kodwa uyakhulula, uyasikhulula la kumjibila ongabe ususithandele. Ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baningi ababanjwe imjibila ehlukeneyo. Abanye babanjwe imjibila eyezikwerede, engxenye impahla sezithethwe. Abanye babanjwe umjibila wokuthi awulala lutho endlini, akulamsebenzi. Ubanjwe umjibila odubo olokuthi awulala mali, awulala kudla. Abanye babanjwe ngumjibila owenkathazo ezehlukeneyo, ingxenye kulomkhuhlane ekhaya. Kanti izwi likaNkulunkulu lapha lithi yena, nxa uNkulunkulu esesiba isiphephelo sethu, usinika isithembiso sokuthi uyawukhulula ke lowo mjibila kulowe kade sebanjwe ngumjibila, amkhulule umuntu wakhe ahamba phaphe asuke abe ngumuntu osekhululekile. Izwi likaNkulunkulu lapha lithi lona, nxa thina sithembe yena, manje singananzela lapho ukuthi sikhonze uJehova osikhipha phakathi kwemjibila, asikwesaba ukwesabeka kwebusuku. Nanso ke isithembiso mlaleli wami, izwi likaNkulunkulu lithi, nxa wena ukhethe ukumthemba uzabukela kuphela ngamehlo akho udubo luvakatshela abanye abantu, kodwa wena ngoba ukhetha ukuthi uThixo abe yisiphephelo sakho, abe nguye okuvikelayo, konke lokhu uSathane abe kujikele kuwe akusoze kwenze lutho empilweni yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Sithandazela wonke umuntu olaleleyo, mthinte, mphilise, umsilise, umkhuthaze, uvule inhliziyo zabo ukuba wena ungene ube nguba ngumsindisi lenkosi yabo. Inkosi isisindise, isiqinise, size sihlangane ngeviki elilandelayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNispanda. Silethemba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla. Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lingene kuhlandla lesibili lomncintiswano we-Netball World Cup namuhla ngemva kokunqoba ele Northern Ireland nge-51-49. Le impumelelo ithokozise kakhulu abantu beZimbabwe kumagumbi womane womhlaba. Impumela yenguqu emidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namuhla yona imi kanje. Capes United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1-1, Mushawani Stars 1, Heretals 1, Wange 2, Chigenin 1. Highlanders ibenguchikilo panqa 1-1 le FC Platinum.
Baba! Ngiguqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentandane. Wena ongela ukuthi umuntu akanayi imali. Osithanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaba isandla baba ngaphumelela ngegama lika Jesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsanga lesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba betha ngeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ngathi kuze kube nini. Ngegama lika Jesu baba wase Nazareth. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ngasavumi. Kwamphakamisa Jehova nomsa. Kwangibeka kwesaphi isandla. Ngakhanya Jehova nomsa. Ngaphumelela ngegama lika Jesu wase Nazareth. Wena Nkosi ongahlulwa yilutho. Ngiyacela baba ukubusiswa ngalesi sikhathi Jehova nomsa.
Intokazi yakondlovu unothando ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela eza kusihlwa kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi abasekeli bakhe kumele bahlale belungiselele ukutshengisela esitaladeni maduze nje bekhonona ngokwehluleka kukarhulumente ukulungisisa umnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.